Lokhu ngokunye kokwethulwe emhlanganweni letatele izindaba owenzelwe Media Center eHarare lamhlemini ukhokhelwa ngumnumzana Bernard Manyadza owayesaziwa empini ngegama elithi Comrade Parker Chipoera. Bebethukuthele abayisitshiyagalolunye laba bethi baphatheka empini yenkululeko ngenjongo yokukhulula uZulu osegqilazwa ngumgabe ukuba athole inhlalakahle amalungelo akhe kikho konke ube khona umbuso kaZulu, hathi lo osukhankaselwa ngumongameli labamlandelayo ngokubandlulula abantu bekhethwa ngemihlobo ukuba umuntu ungowasiphi isigaba langombala wejwabu. UManyadza uveze ukuba abanye babangenela umhlangano lentatheli zindaba iningi labo ngabalwa bekuzinga laphezulu lobukhokheli ku-high command baphatheka kusinqumo sokuletha umgabe esikhundleni sokukhokhela ibandla le-ZANU-PF ngemva kokubhubha kwamnumzana Herbert Shitepo ngomnyaka 1975 phansi kwesinqumo esaziwa ngokuthi Mugagawo Declaration, kungakho beseselawo amandla okusiguqula leso simo kusukela lamhla.
Siyarimuva irokoza samnika in 1975 emgagawu ngale through umgagawu document ukuthi kwatezi asamfuni tina, we selected him for that post, but tina futhi sithi hayi sesidakiwelaye.
Kungakho uManyadza ethi befuna asuke esikhundleni ngoba esehlulekile ukulikhokhela ngendlela eletha umbuso kaZulu umgabe engasafanelanga ukuncintisa lakukhetho oluzayo luka-2018.
Sicalise idebate leyi ukuthi abantu bakhulume phezu kwenxaye leyi ukuthi abantu bayazi ukuthi they have the right, the ultimate right yokutshiswa ukuthi ngubani uzabe umkhokheli wabo.
Iqula leli lithathe njalo leli thuba ukusola indlela umhlangano wabalwa impi yenkululeko lomgabe owaphathwa ngayo bethukuthele ngoba kwasetshenziswa imali kahulumende ukuqhuba, njalo bethi abanye babo bathengwa ukuba benze uphumelele. Abayisitshiyagalolunye laba bachaza umhlangano weviki eliphelileyo njengethuba elimotshakeleyo ngoba kungekho okuphumekiwo njengoba umgabe ebenze inhlekisa baphathwa okwensane abawungenayo. Lokho ababethe bazakutsho abanye babo ukuthi umgabe kumele atsho ozamelama akhuza umkakhe ukuthi akhethe amazwi akhe lapho ekhuluma emphakathini lokuthi angasancintisi kukhetho olandelayo akulawaba lesibindi sokukutsho lapho sebekhanyelane laye. Bathi kwaba ngalesi simo ngoba iningi labavunyelwa ukungena lumhlangano kwakuvele kungasibantu abalwa impi uqobo, njengoba abaziwayo ukubalisa unkosikazi Margaret Longo bavinjwa ukungena. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.